izidakamizwa yinto e-addictive and izidakamizwa yinto othi ungayiqalisa kube luhambo loluyana ukuthi kuyawungamelanga nje kube luhambo lwekela nje kathize ungazange wathola izaluleko lokuncediseka. So izidakamizwa mina njengomntwana osakhulayo ngaziqalisa ngisesikole ngiwu-form 3 and ngiziqalisa khona lapho ngiwu-form 3 ngayizwenza nje kuyinto engithi iyangijabulisa but ngokuhamba kwesikhathi it became a part of my life and kuba nzima ukuthi ngihluleke ukuthi ngikwazi ukuzishiya lezo zidakamizwa and recently I approached certain people that it might try to help me but sometimes kuyaye kuhambe kuphinde kubuye and ngikhuluma nje kathesi ngisengile almost 3 weeks ngizama ukuthi ngiyekele ukusebenzisa and I'm believing ukuthi kuzangisebenzela but izidakamizwa uhambo oluthi ngaluqalisa vele kunzima ukuthiyekela especially imbala ngi-addicted kakhulu kizo zimbanje.
Uzithenga ngabi kwama-hardes?
Imbanje ngiyithenga kwama-hardes entumbala.
Yimalini ibhora?
Ibhora lembanje idola.
Wena uleminyaka emingaki?
Mina kathesi ngile 22 years. Isikolo ngase ngiqedile i-A-level so ngaswela izimali zokuthi ngiqhubekele phambili but i-A-level ngase ngiqedile ngapasa ngile 13 points.
Ibhora uthele lithenga ngedola ngelanga ubhema amabhora amangaki?
Ngelanga kuyabe kusiya ngokuthi sometimes i-activity yabuyenza iyabe ingenkani but esikhathini esiningi vele bengikwanisa ukuthi izini a-maximum of 3 ngelanga bengikwanisa ukuzishiyela nxa kungama-activity than ukuthi maybe we're going for outing because ngikhuluma nje mina endlini vele abakwazi ukuthi izidakamizwa ngiyasebenza ukuthi imbanjeniyaena and I think keeping that for long and I really try so hard sometimes to keep, like I find myself going back from what I started. So, being this piece of energy, ngazi ukuthi ngingasizakala kanjani but
ziyasebenza uyayithola ngaphi imali?
Ya, njengokulokhuza sometimes ngiyake ngihlanganisa and akhonkhani ukuthi nxa ngilokhuza endlini I'm one of the person engathi ngithembakele when it comes to putting activity. So ngiyabe ngikwazi ukuthi ngokwazi ukuthi nxa maybe ngithole ikhathi ngilani ngakwathi ngihlale lami ngingelayo imali ngihambe emanganini ngene but an average of $3 basemasimas imbanje kuphela okunye akulengubhema imbanje kuphela yizo ezisebenzayo and yizo engifunisama ngalo onke amandla ukuthi ngizalekele and ngithembe ukuthi zithime ngibasilela but sengake ngakuzama almost more than 5 times if I can remember but ngifike and konkena it really killed my instinct ngiyenza lami ngingabi lobuntu ebantwini and I don't know how can I explain this.
Nxa zikunankile zikudabulile sibili yabo sizwa njani?
Zinxa ngiyabe ngidakiwe sometimes ngiyabe ngilokuthula and ingela livevele liyani engiba lalo especially njengakathesi lapho nxa ngiyabe nginganakanga ngiyabe sengilokuthula and nemicabango yami yabe ingani iba depressed and that feeling that is iba ngani secure and that feeling yabe ngiyengiyizwa especially nxa seyizima see if I can get a rehab or if I can get someone professional who can really assist me and like I would really appreciate that and I would really do even namarich personal centers that help these young people that are in